Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Robert Mugabe uthi kulabanye bakhe abafuna umsusi esikhundleni ngokuguqula isimo semali lokukhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network ithi kaluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lokubhalisa abantu kugwalo lokuvota olwe biometric voter registration. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi uhulumende kulelo lizwe usezincisha amaphepha okusebenza. Osiphatheleni sebethwaliswe nzima ngamapholisa emadolobheni atshiyeneyo eZimbabwe. Ku-Livetalk lamuhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi abantu bethenga impahla eziningi kulezi nsuku bese besaba ukuthi ilakho ukusilela. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp, la ku-Facebook, ku-VOA Ndebele.